Liqembu lekhwaya labafundela umsebenzi wokuba ngabongi esibhedlela seHarare Central Hospital kungoma yabo ekhuthaza umuntu wonke ukuba angesabi ukuyahlola igazi lakhe ukuba lilegciwane loba hatshi. Kodwa abaphila lobugoga abafana labangaboniyo labangezwayo endlebeni bathi kuyingoma nje engatsho lutho kibo bekhohlakele lapho uhulumende ehlela inhlelo zezempila kahle. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zabasakhulayo enhlanganisweni ye-Disability HIV AIDS Trust DART, umnumzana Edwin Ndlovu ongaboniyo uyasisola lesi simo.
Siyabona ukuthi njengelizwe sesiphambili kakhulu nxa sikhangelane lendaba zengculaza legcikwane leli. Kodwa into eyenzakalayo ukuthi abantu abakhangeli leli cele kumbe alikhangeli leli qembu labantu abangaboniyo, ngoba ziningi izinto ezibhalwayo emaphepheni, kulama pamphlets, kulama flyers, kulezinto eziningi ezibhalwayo, kodwa ukubhala kwakhona akwenziwa ngendlela ukuthi laba bantu ukufinyelela lolu lwazi.
Ethi inkinga ikubuzulu lohulumende bababona njengabantu abangaphatheki kwezemacansini.
So thina sithi sibisa abantu banaba abangaboniyo ukuthi bekhulume ukuthi kathi bona bafuna ukubhalwa lokhu ukuthi kube njani, ukuthi laba abaproducer ama-information naleyo beyiproduce ngandlela bani ukwenzela ukuthi labo belimukiswe bebekwazi ukuthi kanti inkwini okwenzakalayo ngendaba ze-sexual and reproductive health lendaba zegcikwane le-HIV.
Umnumzana Thembela Sibanda waseGwanda eGalanyemba yisifundi ekolitshini le-University of Zimbabwe engomunye wabangaboniyo. Yena uthi luyasilela ulwazi oluqondiswa kwabanjengaye kwezokuzivikela kugciwane lengculaza.
Kakhulu kakhulu kule zinto ezihlupha abantu abagogekileyo ezinjengokuthi abatholi i-information ngendaba zokuya emacansini, ngendaba zegcikwane le-HIV and AIDS. Kukithi thina ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi bengathola njani information ngezinto lezi.
Umnumzana Abraham Mateta laye ongaboniyo uligqwetha elilwela ilungelo labaphila lobugoga. Yena uthi bengachiywa phandle kulezinhlelo kudala ingozi enkulu.
Uzathola ukuthi indlela umbiko owe-sexual and reproduction ojwayele ukuphunyiswa ngayo kuyachiya abantu abangaboniyo phandle. Nxa sikhangela ukuthi ikakhulu uzathola into ziyabe zibhaliwe okwenza ukuthi abangaboniyo bengayenelisi ukubala njengoba bona besebenzisa i-braille. Okwesinye isikhathi esingathi i-sex education iyenziwa emphakathini abantu bekhulumisana, kodwa kuyabe kungela muntu otholika nge-sign language. So uzathola ukuthi abantu abangezwa endlebeni bayabe sebechiwe phandle.
Lanxa ilizwe selanelise ukuphuma lenhlelo eseziphathise ekusabalaliseni ulwazi ngenhloso yokulwisana lodubo lwegciwane le-HIV kanye lengculaza, lokhe lusilela lolo lwazi kwabalobugoga. Ihlolisiso eyenziwe ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ngomnyaka 2012 ye-United Nations yakuveza obala ukuba abagogekileyo eZimbabwe kabalutholi ulwazi olumqoka kundaba zegciwane lengculaza bengekho abatolikela ngolimi abaluzisisayo okufana le-braille le-sign language. Lokhu kungalesi simo ngoba kulokukholwa ukuba kabaphatheki kwezemacansini, ikanti akunjalo belemizwa labo ebenza benze konke okwenziwa nguye wonke umuntu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.